sikwenza ukuthi singathi ukustructure sithole istructure engcenye abanye abantu bengekho because bamede sebesukile abasahlali lapho abanye sebenza so sebesenza sifila ama-structures kodwa singafika lapho sithola khona ukuthi abanye abantu abangafuni ukuvuma ukuthi okwenzakalayo yikho sokusebenza kathesi clearly la abantu asisasebenzi lapho ngoba abafuni ukuvuma into ezi-prevelayo so sifika sifile khonapho lapho sithole khona kunento enjengaleyo so singathola maybe chairman simthole khona u-vice chairman athena hayi mina lokho kanguvumi mina ngiyasala labona abantu abasuspendiwe siyafika sifile iposition ka-vice chairman asingaze simelele umuntu ongavumi into ezizakalayo ongavuhamba lama-current affairs
sesikhangela iZimbabwe yonke yiziphi izigaba lapho okuzadingeka ukuthi kube lama-provincial structures e-renewal team
lama-provinces angu-12 onke ama-provinces enza same thing singafika sithole kule position kule vacuum esiyicreatekile because maybe konke ngikutshoyo because of three reasons ukuthi abanye bathi thina hayi thina sifuna ukuba start nomogen singasala khonapho siyafika sifile khonapho so wonke ama-provinces the same thing
eBulawayo esanda ukubunjwa khathesi inkulu yini kulaleyo eseleyo ye-MDCT
ukuthi ngenza i-connection ayisanda kubunjwa i-province athi vele ikhona mina athi ngivele ngu-chairperson wa-electoral plan 10-11 so bengivele ngikhona uvice wami uvele eku-structure but engu-director of elections ku-structure so i-structure sethu sifakiwa ama-portion zonke akwanileyo angu-42 basemsebenzini kunjenje bakha ama-structures kuma-districts besenza beqhubekela phambili nomsebenzi kulami athi ngivele ngu-chairperson osengu-vice chairperson kathe sibe ngu-director of elections kunabanye la athi ma-portfolio secretaries lawo bangenile futhi so i-structure esikhona sikwanile sile-42 labantu abangale thina kathesi mina abayalayo msebenzi labo to me they are like ZANU-PF
uthe phakathi kwezigaba zonke zelizwe kungalapho elibona ingane abanye abakhoperate
amawe ukuthi umasingo ile province ekwanileyo amawe ukuthi manikane le province layo futhi ekwanileyo amawe ukuthi recently i-Mash East layo ile yenziwe isiprovince yakhona ne-Mash West ira ikwanile so I think it's a working progress bayenza lapho abafike khona bathola lokhu kuhamba ngama-provinces
yiphi enye i-province elikhangelela ukuthi seliza kuya kuyo kathesi
wonke nje ama-provinces matno imat-south imat-north wonke lasizakuya yonke indawo lapho okulamantu sihlakha ama-structures it's a continuous program